Indaba ngamafitshane ku Studio 7 Z-Minute zivela emsakazweni we Voice of America ose Washington. Okusendabeni zethu zalamhlanje ngo 8 o'clock ntambama. Abasekeli bebandla lezanu PF babikwa behlukuluza abantu abathengisa esitaladeni eHighfields bebethesa umlando wokusekela iMDCT. Ibandla leMDCT selikhethe amalunga alo angamakhansila ukuthi abe ngomeya beHarare lechitungwiza. Leli bandla lenza lokho ngemva kokuba umphathintambo obona ngokubuswa kwezabelo umnumzana Ignatius Chombo ethe uzavimba amalunga ebeliwakhethile angayisiwo makhansila. Umanyano we-European Union ukhanya sutabukene phakathi ele-Belgium lisithi umanyano lo kumele wesule izijeziso owazifakela inkampani kahulumende weZimbabwe emba amadayimana iZimbabwe Mining Development Corporation. Lezi ngezinye zezindaba ezimqoka kuhlelo lwethu lwalamhlanje ntambama. Lingakhohlwa uhlelo lwe-Livetalk ngo-8:30 p.m. Lamhlanje sikhangela udaba lokudilika kwemendo kubangelwa ukuqilibezela kowesilisa kumbe owesifazana sethandana labanye. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo.